Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Alifuka njani silukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo omhlazi ku 10 zibandlela 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ilunga lebandla le MDC Alliance umnumzana John Mpanduki obekuthiwa wathunjwa eMaswingo ubikwa etholakele ngomgqibelo elimele ngemva kokuthaywa ngababemthumbile.
Into lisizi kakhulu kithi ngenxa yokuthi ama-activists lalaba bamele amalungelo bahlukunyezwa ke ngendaba ke yokuthi bamelelane indaba eqinisa ukuthi kube le nguquko elizweni.
Amabandla aphikisayo ethesa ugatsha lwezokhetho elezek icala lokufuna ukuvimba abasakhulayo ukuthi bavote ngokungaqhubi kahle uhlelo lokubhalisela ukuvota.
Kutsho ukuthi abantu ade bebenhloso yokuvota ku-by-election yona le ebuyayo ngomatshi bayenelise ngendaba yokuthi i-voters registration ivaliwe.
Imbiko ethi idolobho lakoBulawayo yilo elikhokhelayo kumanani abantwana abathiya isikolo bengakaqedi udala inkulumo.
Ngokunjalo ke kuyathengisa ukuthi njengomuzwa kobulawayo siphakathi kohlupho kuthi ukuthi abantu abethu isikhathi esine bazasalela emuva.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. MTC Alliance umnumzana John Mpanduki obekuthiwa wathunjwa eMaswingo ngeviki edluleyo ubikwa itholakele elimele ngomgqibelo ngoba etshaywe ngabakade bemthumbile. Umpanduki wathunjwa eMadabukakusa eMaswingo ngolwesine watholakala eMashaba ngomgqibelo. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Gift Ostalo Siziba ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
John Mpanduki utholakele amalunga ethu eprovince eMaswingo. Le lawyer lethu likhambe uyamthatha lapha kwanise khona ufonela isihlobo. Kuyinto lisizi kakhulu kithi ngenxa yokuthi ama-activists lalaba bamele amalungelo bahlukunyezwa ke ngendaba ke yokuthi bamelelane indaba eqinisa ukuthi kube le nguquko elizweni. Kuyinto ebuhlungu ngenxa yokuthi amapolisa lawo athi amangala ngosehlukelo esenzakeleyo yikho kufanele ukuthi ke bethu bona bethembise ukubana bayinvestinga indaba leyi ukuze kuyazakala ukuthi kwahamba njani.
Utholakele etshayiwe na kumbe uziphilele kuhle akula akwenziwe?
Uyatholakala ukuthi ubana wathotshwa njalo watshaya even kungabonakali ke amanxeba njenga okuyenziwa abaningi even lathi esakwenzayo size sithunjwe ke izanu pf kodwa siyabazi ngabantu asebaphefekthi indlela zabo zokuhlukuluza ama-activists ngokuthi kathesi uyakwanisa ukutshaywa endaweni okungasali khona kulezi londa kodwa kubonakala ukuthi kuhlungini kumbe kuvuvukile yikho ehanti esibhedlela ukuthi kuyebonakala ukuthi amathambo amenjani njalo lokuthi ama-internal injuries awasustainileyo amenjani njalo lokuhlukulizwa psychologically okuyinto ebuhlungu enzima kakhulu. Sikhangele ukuthi uJohn ngumuntu ke o-involved kwindaba zama-business so kuyabe lama-problem amaningi ukuthi uza-operate njani esebenza njani ngenxa yokuthi yabu-threateniwe ukuthi sizakutshisela amashopu siza kwenzela lokhu nalokhu okuyinto okufanele ukuthi incedakali ngokutholakala i-social psycho support.
Manje lina njengebandla lithini ngalesi sehlakalo?
Ye, thina njengebandla silungisisa indaba yokubana yikho sithethe indlela yokubana indaba iyemthethweni ukuthi ku-investigate abantu laba njengoba ethunjwa bamtshela bathi ke owamthathayo ngu-Constable Ndlovu sokufanele ku-investigatewe ubana uNdlovu ngubani njalo la ekwazi ukuncedisa ibandla lethu ligawutim ukuthi asetshente abantu bakhona banjani le moto abayisebenzisayo ukwenzela ukuthi abantu laba be-held to account. Kuyinto engaba nzima ukuthi kuyenzakale namuhla kodwa ngelinye ilanga kuzaba ke le-justice ukuthi mayelana labantu abathumba abantu esenza izinto ezingaphandle komthetho othiwa extrajudicial treatment and persecution yama-activists akabamele amalungelo ngokuba ngabantu abaprotekthwa ngumthetho welizwe. Yikho sithatha leli thuba ukubiza izizukulwane zezimbabwe ukubana kufanele simanyane ndaweni silungise indaba yodubo elisezilizweni udubo lezanu p f uhulumende obusa ngokuhlukumeza abantu obusa ngokuzifaka ebantwini ngokwenkani ukuhlukumezwa kwabantu abathiyeneyo izolo bekungama-journalist namhla ngama-activist sasa ngabafundisi sasa ke ngabanye abathiyeneyo kuyinto okufanele ilungiswe ngokuresolva indaba ye-leadership elizweni lezimbabwe ukubana kube kubuye uhulumende omutsha ukuze abantu bebe lokuthula njalo abantu beprojekthi nxa besenza amalungelo abo kunjengokutshengisela lokufiza ukubana abantu be-akhawunti abasemthethweni.
Umnumzana Gift Ostalos Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Amabandla aphikisayo ethesa ugatsha lozokhetho olwe-ZEC icala lokufuna ukuvimba abasakhulayo ukuthi bavote ngokungaqhubi kahle uhlelo lokubhalisela ukuvota. Ugatsha lwe-ZEC lwazise ngempelasonto ukuba njengoba umongameli Emmerson Mnangagwa eseyazise ukuthi ukhetho lwama-by-elections luzenziwa ngenyanga kaMbimbitho, ukubhalisela ukuvota sokuzamiswa. Asenelisanga ukuxoxa logatsha lwe-ZEC kodwa iphephandaba le-Newsday lithi lolu gatsha luxolisile ngokumiswa kokubhalisa ukuvota lokhu. Sixoxe lomsekeli kanobhala obona ngezokhetho kubandla le-MTC Alliance unkosikazi Ellen Shiriyelenga.
Lokhu kutsho ukuthi laba abantu abangabhalisanga ukuvota abangekho ku-voters roll kutsho ukuthi kabasoze benelise ukuvota ngokhetho lama-by-elections lolo lukhona mhlaka 26 March. So kodwa nje akutsho ukuthi abantu bavimbele ukuyarejista ukuvota. I-voter registration luhlelo nxa sikhangele emthethweni voter registration uhlelo okungamelanga lume, it's a continuous process. Umuntu lo muntu ulelungelo lokuya register ukuvota. Njalo be register ukuvota njalo kutsho ukuthi umuntu enga register manje uzayenelisa ukuya vota kukhetho luka 2023 ngoba umthetho uyamvu uyasivumela ukuthi be register. Umthetho uthi i-voters roll kumele for ama elections kumele ivale ngamalanga amabili after i-proclamation.
Njengoba sisizwa kuthiwa kulabantu abalutshwana ababhalisayo ukuthi bavote ukhetho abangu 2000 nje kuphela, lina njengebandla kuyini elikwenzayo njalo liyavumelana lalo yini inani leli njengoba bekhona abanye abathi bona hayi alisoqiniso?
Thina njengebandla le-MDC kulezinto esizibona zingahambanga ngemfanelo, ikakhulu ukuthi singasikhangele ikakhulu ukuthi ama-vacancies lawa ayenzakala ngomnyaka ka-2020 ikakhulu lapho uMonzura axotsha khona abantu be-MDC ama-councillors lama-MP awe-MDC Alliance ngokungafaneleki. So kutsho ukuthi bekulezikhenqe since isikhathi sona lesi and kula bantu abaningi ikakhulu laba abakwanisa iminyaka eyi-18 ukuthi bebele opportunity yokurejista ukuvota ukuze bevote khathesi nge-by-election, but sibona ukuthi abantu laba bayenqabela ukuvota ngezizathu ezithize besikade sikhuluma ngazo phambilini. Sikhangele njengokuthi ama-voter registration centers adekhatshana abaningi bebengafinyeleli kiwo. For example, nxa sikhangela abantu abe-Victoria Falls, the nearest voter registration center yabo ibiyiwande okungamakhilomitha alikhulu and bangaka abantu abazathola ikakhulu ntanga abenelisa ukuthola imali yokuthi begade imota beyirejista ukuvota.
Ababe beyabhalisa bayenelisa na ukuthi bavote kukhetho oluzayo oluka 2023?
I-ZEC ibike yakhuluma nge-voter registration blitz ukuthi izahamba esigabeni lapho okuhlala khona abantu iyerejista abantu lapha abahlala khona but sibona uhlelo lolu lumiswa so litshelu misiwe kwathola uzaba khona ngikhathesi kunyanga ezayo le ka February but nxa sikhangele i-voters roll kutsho ukuthi abantu ade belenhloso yokuvota ku-by-election yona le ebuyayo ngo-March bayenelise ngendaba yokuthi i-voters roll isivaliwe njalo izekhi kayenzanga umsebenzi wabo wokuthi kube i-register abantu isebenzisa i-voter registration plate so ngezinye izinto esihlezi ngazo sinjenge-MDC Alliance.
Unkosikazi Ellen Shirielenga ngumsekeli kanobhala ubona ngezokhetho kubandla le-MDC Alliance. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Imbiko ethi idolobho lakoBulawayo yilo elikhokhelayo kumanani abantwana abachiya isikolo bengakaqedi usudale inkulumo. Ugatsha olwethula amanani olwezimstat luthi abantwana abayisilinganiso esingamachumi ayisithupha ekhulwini 60% abakoBulawayo batholakale bengasaqhubeki ngesikolo kulandela abedolobho leHarare abedlula abayisilinganiso esingamachumi amahlanu ekhulwini 54%. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Siphosa sikukholwe ukuthi inamanani la engabe qondi lanxa phela laba abakufakileyo sileqiniseko ukuthi benzile lokho kuthiwa ukucubungulisisa yikho bephumela amanani lawo. Ngokunjalo ke kuyatshengisa ukuthi njengomuzwa koBulawayo siphakathi kohlupho kutho ukuthi abantu abethu isikhathi esiningi bazasalela emuva yikho uzezwa abantu besitsho bethi hayi ngapha kumganga emadebhendi abantu abafunda ngenxenye ngezinye izizathu zenezo ezokuthi abantu abethu basuka bengaqhubeki kunye ezikolo ngezizathu ezithiyeneyo so ke yilo hlupho esilayo lo lesikhala ngalo ukuthi engxenye lathi asekuzwiseni ukuthi salolo hlupho njengabazali asekuzwiseni ukuthi salolo hlupho lanjengamagayidiyeni kukanti futhi lo hulumende ngogatsha le-social welfare khonoko abakuzwisa ukuthi kulo hlupho lonjengalolo kutho ukuthi ama-ofisi e-social welfare asele umsebenzi omkhulu okufanele awenze ukwenzela abantwana bonabo bahlengwe abaphuma ezikolo baqhubele phambi ngenxa yokuthi i-social welfare ibancedise ngoba abaningi uzananzela ukuthi bahlutshwa phose zimali zokubhadala ezikolo so ke silayo i-ministry ikakhulu i-ofisi ye-social welfare ilo msebenzi omkhulu okudingisisa lokucungisa labo bantwana ibadinge ibancedise ngezimali zokubana abantwana baqhubeke besiye ezikolo ngoba kungumbiko obuhlungu thina njengezakhamizi zakoBulawayo lokhu sisa ubuhlungu kakhulu ukuthi sinanzela ukuthi abantu abaningi babalahlekelwa yikuqhubeka kwabo besiye esikolo kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba bathi bona isizwe esilabantu abangafundanga isizwe esifileyo so kutho ukuthi thina njengoBulawayo nxa abantu abethu bephuma bengaqhubeki ngemfundo kutho ukuthi siphakathi kohlupho olukhulu.
Yona imbangela yokuthi abantwana besikolo abakoBulawayo abaningi bachiye isikolo kungaba kuyikuyini?
Kungaba kulezizathu eziningi zokuthi abantwana bachiye isikolo. Into yokuqala esiyinanzelelayo kuyikhona ukuthi abantwana balayo sibili imali yokubhadala yilo hlupho esilaziyo silinanzelelayo phela singakhohlwa ukuthi iBulawayo iyaziyo ukuthi ibiyindawo ebihlonipe kakhulu ngendaba zemsebenzi ila makhampani amakhulu abeqhatha sibili abantu abaningi kakhulu bekuthiwa i-industrial hub ngesikhiwo kodwa eqinisweni kathesi ungahamba khonapha uye kubobhelimont khonapho kulama-factory khona kulamakhampani amakhulu akusela abantu abaningi seyavala amanye sokungasiza njengama-church labona abasebenzayo uzananzela ukuthi sebelezi sebenzi ezilutshwana ezisebenza kusho ukuthi abantu abaningi sebaphela imisebenzi yikho futhi ungakhangela lomuzwa woBulawayo khonapha ezitaladeni iganga lonke fike kuleli khonfe kuleyani ikhonfe fike edrobheni fike emalokishini onke umuntu usethengisa uthengisa itamatisi uthengisa i-orange uthengisa imbida bebaningi khonapho so bazathengelwa ngubani ngoba abantu bokuqala abaningi abasebenzi okwesibili labo sebegcwele iganga lonke bethengisa kusitsho ukuthi vele abenesi uthole imali ezwayo imali yanje abayithengisayo ukuthi umuntu athole imali yokuthi ngingayathengisa inkwalelo langa alalendlela yabantwana kumbathengi cooking oil uzethadlela abantwana so isizathu sakhona sokuqala sinanzela yikhona ukuthi sibili abantu abasasebenzi ngokunjalo sizoba lolo hlupho lokuthi abantwana bagcine belahlelelwe bephuma ezikolo kodwa okunye futhi ngenxa yohlupho esikhuluma ngalo futhi labanye abantwana abahlala bodwa ama child-related families ngesikhiwa ngezizathu eziningi. Abanye izizathu esibaselwa ngabazali babo bonke siyakwazi ukuthi umkhuhlane wengculazi we-HIV and AIDS yathi kuyalapha i-AIDS yakhangela abantu abaningi. So ngokunjalo silayo imizi enjalo othola kungabantwana bodwa. So khona fana kulo hlupho ukuthi abanye babeshiyele sibilini zabahlala kiyo kodwa sibathola imali yokuqhubela phambili kuba nzima ngezinye izizathu ezihlana lazo. Ezinye futhi silabanye abazali abasevele imisebenzi baphuma baya andle kwelizwe besiyadinga umsebenzi e-South Africa baye eBotswana baye ngaphi. Bona abazali bathiya abantwana bodwa futhi ngolinye uhlupho olukhona uyathi ngesikhathi bathumela imali abantwana bagcela imali yokuya esikolo abantwana bebodwa nje basibazwe ngabantwana ngenanto abakhangeleyo abanye ngenza ukuthi badlele leyo mali bangasabhadali i-school fees.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eBulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington D.C.
Okwamanje isikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi uhulumende useqale ukwakhela izinduna imigwaqo eqonda emizini yazo. Leli phephandaba lithi uhulumende wenza lokhu ukuze izakhamizi zenelise ukufinyelela izinduna emizini yazo. Iphephandaba lobulembu eleThe News Hawks lithi umeya wedolobho leLusaka kwele Zambia, unkosikazi Tilando Chitangala, usethembise ukuxotsha izizalwane zeZimbabwe ezibikwa zilamabhizimusi amancane kuleli dolobho. Kubikwa kulabavela eZimbabwe abedlula inkulungwane ezintathu, 3,000, abathengisa impahla lokwenza amabhizimusi amancane athiyeneyo enzikini yaleli dolobho. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Alibonani mthwakazi. Hayi, siyabona amabandla akhankasa mpela akhankasa. But hayi, ibandla sina ngapha esilibonayo imathebhuleni ibandla. Elingasikhiphe edakeni lolo sikilo imbona ngathi imthwakazi Republic Party. Yinto nje ibandla engithi manje likhangele hayi. Loba likhuluma nje ukuthi libandla mpela elilwela abantu bakithi. Elingabuyi kuzobathenga, elizobakhulula sibili. Njalo libandla elilwela abantu bakithi. Wonke amabandla akhona eZimbabwe hayi angaboni lwela abantu besemathebelezeni ngaphandle kwe-MRP. Sidiviva mqondisi viva MRP. Sithi ngali yaphambili ngosiyalisekela lapho esilisekela khona and konke likudingana abavoti salivotela viva
njani basakazi bakaStudio 7 zonke endawana zonke zemelika thina siya fika lapho ezimbabwe lo nyaka sibona ngani inkosi ingani sikhumbulile futhi njengalast year singazi kumbeni izulu liyaphinda libaye kodwa likhale ngale likhona lokulima abantu bayalima sibile kuyahlakulwa ngathi inkosi ingasiphathisa ngiye khona ngale sengiphezekwambengele u-Abraham Moyo kakhe ngithi uvuka njani futhi phila ngale osamncedisi usadika uphilani ududu ngithi philani ikhokho nazele i-COVID-19 ikhona gqoke amamaski ligeze izandla ngiyasendana kumama onalo njani mama ami yimi upeter ngobhidi losasi lobenjamin ngiyabakhokha abafowethu
sanibonani Studio 7 njani bonke bamahlaka ezinu ngokhulumayo ngomhlango engithanda ukuxwayisa abantu nanku la and lo babo wakhuluma lapha orubeseplant the most people abafuna abantu abase abangaphandle kwelizwe. So ngicabanga ukuthi thina esingaphandle kwelizwe siyakhuluma nje kuphela ngendaba yaseZimbabwe and I don't think ukuthi sizohamba siyovota manje sithi sizolungiselwa ngubani ngoba ubuningi sila asambeni bafethu siyelungisa angeke uhlale ucela kwamakhelwane njalo nje njalo that's abantwana manje abakumahlona sebekhathile sebeswisele emakhaya bafetha sambeni ekhaya sevota amavoti ethu ayadingakala ungaze abantu banale engqondo yokuthi ngazovote umna ngakwa kaphuma hhayi asambeni sivota yena la amavoti ethu azoyenza something. Ngiyabonga.
Ye salibonani, salibonani Studio 7 linjani, linjani Studio 7 kanjani abanye Studio 7 odungamini unkomo lapho ndiyaphila. Sikhangelane lalo hlupho lwangikhaya lapho eZimbabwe, sikhangelane nalo sibili.
Salibonani kuStudio 7, nginelami igama ngu-Adolf Shaba. Siyabonga abasakazi kweStudio 7 ngomsebenzi omuhle lisenzela wona. Qale ngendaba enkulu esikhulu, indaba le elitshe lesikhumbuzo seGugurawundi. Le nto akubunjwa lapho umphakathi waziwa, kwenziwe izanu PF le nto le, yi-government le kaMnangagwa. UMnangagwa nguye okwaziyo yonke le nto le. Le nto eGugurawundi ngitsho lo mgaba uze wafa, bengafuni ukuthi ikhulunywe ngangayo la, ekafuni ukuthi ikhulunywe ngangayo. Ngiyazibuza ukuthi kusasele izinduna eZimbabwe kumbe kusase kwasala ini angazi. Phela izinduna zasekhaya zona lezi esezihlala kumbe zincenga zona lezo moto mbe zincengani, kusele nje induna ezimbalwa and ezikhona ezifana laboNdikweni. Yizinduna ezikhona ezimele iqiniso, hayi laba abamele izisu zabo kuphela behluleka lokurepresenta abantu, ngoba lezi nduna lezi azilanto ezizaziwa.
Mase siye endabeni esikulu le ebhayele esikulu sikhona.
Hayi akuhanjwa, 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 asikhale straight, ngoba hayi into ebeyisenziwa ngabomunzura laba bephakamisa umsila kakhulu, bajabule kakhulu. Ama-recall konke lokhu kade bekwenza, manje hayi abantu bazobabonisa ukuthi kade vele kungokwami la umdlalo lo umdlalo wabantu. Ayibona ukuthi ungaphiwa amandla yi-Supreme Court, uphiwa amandla yiko konke. Angigcine ngale ndaba la madoda la azithi ngumthwakazi la, khona ukuhle kumela kakhulu abantu besiNdebeleni, kodwa bengathi bekwenza bekwenze ngendlela ezagcina ibakhipha isithunzi, ngoba indlela iy'nkulumo abalazo vele hhayi azibaphi isithunzi, aziyenzi abantu babe lo mdlandla lokuthi bengaparticipate-a kiyo. Kwakuyindlela abacabanga ngayo, hhayi kumele bahlale phansi bacabange ngayo. Salibonani kuStudio 7, nginelami igama ngu-Adolf Shaba. Siyabonga abasakazi kweStudio 7 ngomsebenzi omuhle lisenzela wona. Qale ngendaba enkulu esikhulu, indaba le elitshe lesikhumbuzo seGugurawundi.
Le nto akubunjwa lapho umphakathi waziwa,
kwenziwe izanu PF le nto le, yi-government le kaMnangagwa. UMnangagwa nguye okwaziyo yonke le nto le. Le nto eGugurawundi ngitsho lo mgaba uze wafa, bengafuni ukuthi ikhulunywe ngangayo la, ekafuni ukuthi ikhulunywe ngangayo. Ngiyazibuza ukuthi kusasele izinduna eZimbabwe kumbe kusase kwasala ini angazi. Phela izinduna zasekhaya zona lezi esezihlala kumbe zincenga zona lezo zimoto mbe zincengani, kusele nje induna ezimbalwa and ezikhona ezifana laboNdikweni. Yizinduna ezikhona ezimele iqiniso, hayi laba abamele izisu zabo kuphela behluleka lokurepresenta abantu, ngoba lezi nduna lezi azilanto ezizaziwa.
Mase siye endabeni esikulu le ebhayele esikulu sikhona.
Hayi akuhanjwa, 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 asikhale straight, ngoba hayi into ebeyisenziwa ngabomunzura laba bephakamisa umsila kakhulu, bajabule kakhulu. Ama-recall konke lokhu kade bekwenza, manje hayi abantu bazobabonisa ukuthi kade vele kungokwami
la umdlalo lo umdlalo wabantu.
Ayibona ukuthi ungaphiwa amandla yi-Supreme Court, uphiwa amandla yiko konke. Angigcine ngale ndaba la madoda la azithi ngumthwakazi la, khona ukuhle kumela kakhulu abantu besiNdebeleni, kodwa bengathi bekwenza bekwenze ngendlela ezagcina ibakhipha isithunzi, ngoba indlela iy'nkulumo abalazo vele hhayi azibaphi isithunzi, aziyenzi abantu babe lo mdlandla lokuthi bengaparticipate-a kiyo. Kwakuyindlela abacabanga ngayo, hhayi kumele bahlale phansi bacabange ngayo.
Angazibizwa into bayakhala emsakazweni mpela bethi imilayezo yabo kayivuka. Lathi ngokunjalo nami ngikhala kanye nabo mpela, ngiyazama ukuthi ngithumele nsuku zonke kusanamalanga kodwa kayivulwa. Singasakwaziyo ukuthi kuStudio 7 sokusetshenzwa kanjani. Sibaningi yezi kodwa ngithi kufunaka bekwe zonke indawo, kumbe sirekoda ngesikhathi esirong, kumbe sekwasebenza bogawulela boJoseph Chuma. Singasakwaziyo kodwa lathi siyazama ukuthi hhayi imilayezo yethu kayifike lathi emaseleni lawo ezanupiyefu asebhubhisa ilizwe laphela. Sithanda ukudlulisa indaba ebuhlungu kakhulu ngale ndaba yebhalakho ileyi. ukuthi umnaka kwampela usasele isifiso sokuthi kube ngamaNdebele wonke wawaqeda ma engabe saqhubeka ngale ndlela ebhalakho leyo ende angicabanga ukuthi khona umuntu lengqondo eziphelileyo engabe isaqhubeka lapho agcina khona ngoba kuyabonisa mpela ukuthi hayi isifiso sakhe kulesifiso mpela sokubhubhisa amaNdebele wonke kukanti laba abangelangqondo abamsapota aboJoseph Zuma nabogawuli ukuthi bathini bona nxa bebona esesehlakala neselizweni labo endaweni yakibo ukuthi bathini bona ngoba le nto manje sithinta umuntu wonke ngendlela esingakhona ngathi siphezu kwamandla abantu bonke besiNdebeleni ukuthi umnanga wakho wayenza kanje ekwazi ukuthi waqeda abantu bakiki abantu besakhala abantu belila lamanje indawo liyana kube ngayo indawo ehlonitshwayo indawo yebharakho eliyana ngoba indawo liyana yindawo eleli iphefumule abantu abaningi kakhulu ukuthi kube ngavele nokufika kabasafiki kuleya ndawo liyana kodwa nxa beqhubeka kanje akhomba khona phela ukuthi hayi sasenesifiso sokuqhubekela phambili.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ukucutshungulwa kwabaphatheka kudlakela olwaqhamuka ngozibandlela nyakenye kwele Melika kuqhubekela phambili. Ikomiti eyakhethwa ukucubungula lolu daba ibikwa isithi yona akhona amalunga edale le-Senate lawe-Congress awaphatheka kulolu dlakela lapho abalandeli bakamnumzana Donald Trump wayengumongameli wele Melika leso sikhathi bangena ngodlakela edalele Congress besithi impumela yokuthi uTrump wanqutshwa kayiguqulwe. Sixoxe lolandela ezombusazwe ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi baba kanje, ngokubona kwami lapha ngibona ngathi ukuthonisisoka laba bantu kungathi kuyaphuza. Nambona ngathi ngabe sokwenziwa indima enkulu kakhulu ukuthi bathonisise kubonakala ukuthi kuvela ngaphi kuya ngaphi. Ngoba eqinisweni lapha kakudingwa kakhulu ukuthi konakala kumbe kabonakala. Into ekhona lapha ukuthi konakala kusegcikeni. Abantu labo bajojoze lo bangena laphana bashaya badiliza beza konke lokhu abakwenzayo. Manje ke ukuthi kukhanya ungathi kuyahlupha ukuthonisiswa kwabo, ukubanjwa kwabo, ukubuyiswa kwabo emthethondaba. Nambona ngathi kuyaphuza. Kodwa ke nxa ukhangela engxenye lo u-Attorney General okhona ungcono ukuthi uzakhangela ngelihlo elingaziyo leliyana ekuthiwa yi-partisan. Uzakhangela amacala njengamacala, athonise amacala njengamacala njengakhona lokhu. Kodwa ke overall nambona ngathi kufanele ukuthi ngaso kule ndima sibili ezwayo.
Ngokubona kwakho kuyini okubangela ukuthi iziphathamandla zele Melika ziqhubeke lokhu zithonisa zidingisisa lolu daba?
Lokho kokubathonisisa beqhubeka bebathonisisa mbona ngathi into elungileyo kakhulu. Ngoba into leyanenzeka laphana yaba yinto eyimpiliyana. Uyabona ayisiyonto enhle ukuthi khona kukhanye laphana kuzenzakala into yona leyana njeya. So kufanele ukuthi abantu labana baqhutshekwe kubethonisiswa ukuze kungaphindi kwenzakale khonokuyana okwenzakalayo. Ayisikho ukuthi ukuzonda uTrump. UTrump bantu babemzondela kwaphambaniseka laphana khonokuyana ukuthi abajojozele enzenjana yikho okumele bakuthonisiselwe khonokuyana. Ngoba amina umuntu angabuya kona laphana emhlanhlandlela kobulawayo afika jayi building azama ukuyidiliza nayo. Hayi abantu bakhona kumele babotshwe kunabo. Akungakhathalekile ukuthi ngobani, bavela ngaphi, banganani, bafunani. Ngoba laphana isigodlo.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe sihlala ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje isikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. ilunga lebandla leMDC Alliance umnumzana John Mpanduki ebekuthiwa wathunjwa eMaswingo ubikwa itholakele elimele ngomgqibelo. Abamabandla aphikisayo bethisa icala iZEC elokufuna ukuvimba abasakhulayo ukuthi bavote ngokungaqhubi kahle inhlelo zokubhalisela ukuvota. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivaleliswayo ngoChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.